VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7. Ngolwesithathu umhlaka 30 kumfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kanye ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga nabantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli-ke livalwe kancane.
Ibandla le-MDC selisole inyathelo elithethwa elibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo.
So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa, abantu vele isiminye eminye, akwazakali ukuthi bazayikhupha yini, okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina behlalela ikhisimusi khonalapha kobulawayo, kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya.
Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetulo ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezokudinga imali emabhanga. Abasakhulayo basemadolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kwinhlelo zabo zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC selisole inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwayo. Embikweni eliwethule namhla, ibandla leli lithi kusukela ngomnyaka ka-2017 eleZimbabwe selisebenzise imihlobo yemali emihlanu ukukhomba ukuthi uhulumende kalalwazi olujulileyo ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangudi ayizolo wethule umbiko othi uza kwethula imali yesilinganiso sama $2, $5 kanye leyama bond note okuza eyamatshe okuza setshenziswa ndawonye lama bond notes evele ikhona. Kodwa ibandla le-MDC lithi kufanele kulungiswe umnotho welizwe kuqala njalo kuqedwe inkohlakalo ekhona elizweni ngoba umhlaba kaumthembi umongameli Emerson Mnangagwa lo mphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wezemali. Kubikwa kulokuphikisana phakathi kukamnumzana Ncube lomnumzana Mangotya ukuthi imali ezalethwa intsha kumbe hayi. Umnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC uchasisa okuningi ngalolu daba.
Ye, udubo olukhona ngalokuthi uPresident Chamisa nxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintshe izimali kaningi enyakeni owodwa. Njalo ngokwazi kwakhe uPresident ekhangela amaphepha akudayela ePharlament kukomiti ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Kukhanye ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga labantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli-ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulukazi ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlabezulu weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-Reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele inkulumo ezivela ku-Reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-1 ka-1. Umangutsha wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi kwenzala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi bajontshela abantu izimali zabo sebesehlukanisa ibhondi le-US wakhanya ukuthi bangamasela amakhulu eminyakeni odlulileyo sebenike undodo othwanga uTagurey owesagunda imali edlula 1.9 billion khona kwakuphuma egcene ukuthi bayisangaphi bathatha waswelakala i-2.9 billion labafuka bakhuluma ukuthi ivela ngaphi okwethusayo kakhulu engingazi ukuthi kathi uzekwazi kweZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela yikudlala la madodzi ilanga lisemini.
Kodwa lanxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokho kungacaci ukuthi njengoba kungani kuloku phikisana ukuthi imali entsha uqobo kumbe hayi?
Akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le-Reserve Bank ngoba amanga khona makhulu. Ubuselo bukhona bukhulu bye-service abuyethusa. U-president bekhuluma laba ku-parliament izolo. Bemtshengisa sebekutholile ukuntontsha kwezimali okuphuma lapho kuyethusa.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Sixoxela eseHarare. Iningi seliveze imbono ehlukileyo ngokuza kwemali le entsha udubo lokusilela kwayo emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla eyokudla leyamafutha ezimota. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Khululekile Sibanda uthi abafuni ukubala inkukhu ngokubala amaqanda bazabona ngamatsiyane esecacadiwe.
Ngasifuni ukubala inkukhu ngokubona amaqanda. Ungabona amaqanda enkukhu eyi-20 usithi nginenkukhu eziyi-20 kwazi ngani azacacadwa wonke. Sizabona ngamatsiyane esezelwe. Sesikhodi, ya sesile nkukhu ezingaka. Hatshi lokho okusemoyeni esingakwaziyo. Angangutsho. Kunenga kulu, nkugele pakati wa umbuso na lewe zibaku. Kabapume bachie, ayantu anabangene babusi.
Umnumzana Sibanda uthi usehlalele evalweni ngoba engathembi ukuthi imali yohlobo lwebond izasala ithenga.
Kanga ungwazi kumbe izaba ngamaphepha azathiswa yini. Ngoba kunje kathesi nginama cardbox kakhono. Angwazi imali. Ngathengisa inkomo ezingu-30. Inkomo zenezo ngathi kusisi sesihambisa imali yamebank. Amalanga amathathu alandelanayo kodwa imasasebenzi. 30 inkomo. Well fed. Kangisakwazi ukuthi ngizakwenzani ngayo. Vele sengingenwe kuya ngobubi ngenxa yombuso wethu lo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uvumelane lo Sibanda ethi kaboni ukuba imali entsha ezadindwa nguhulumende izadala umehluko kuZulu.
Imali le abafuna ukuthi bayilethe entsha angiyiboni mina ukubana izasiza ngokubana khona uma ubhekisisa indawo enjengebulawayo abantu abalamsebenzi leyo mali mayifika iya straight kubosiphatheleni yibo abantu abazabe bele mali leyo entsha uzathola lokuthi emabhenki leyo mali iyabe ingekho isigcwele kubosiphatheleni akusizi lutho into esikhala ngayo nje kuphela thina apha kobulawayo yikubana ngabe abantu bengathola imisebenzi besebenze and le mali itholakale emabhanga yindaba ekhona lapho.
Izolo usiba lukhulu webhanga lesizwe uthembise ukuba usezadinda imali entsha elakho ukuncedisa leyo ekhona ezweni kulandela ukusilela kwemali emabhanga lakuZulu kodwa eyebulenjini inengi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol le diesel ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezo kudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki.
Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali etholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababefuna khona ikhesh ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikhesh okungalayikho cash okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapha kobulawayo kanti ningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabuyazama sibili kumbe kukhitshona amabhondi lawo ngoba yiwangana asilethele uhlupho.
Unkosikazi Sanelisiwe Khadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama prizes sokule prize yeyusa sokule prize yebond abantu vela ama queues agcwele balayinile abantu badidene vele i prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubhizinesi ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ema-estole ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. Ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma hardware uthi athi samende bazobe kutshela ngeUS dollar. Uthi athi ufuna insimba utshela ngeUS dollar. Whatever ufuna ukuthenga bakutshela ngeUS dollar. Whereas US dollar ngona kasilitholi. So thina besicela sithi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwalise nzima. Ngabuyezwa sibilisiwe sibisakhe upresident ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond. Ngoba ibhondi selisilimazile asisakwanisi lokuthi siphefumule ngenxa yebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awalamali osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emigambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo basedolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende esedevolution fund iqondiswe kunhlelo zabo zokuthuthukisa ezentuthuko njalo banikwe ithuba lokutsho imbono yabo ngokuthi isetshenziswe ngayiphi indlela. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Iningi labatsha abangena umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeCommunity Development Trust baveze ukukhathazeka ngendlela limali yabiwa ngayo besithi izakhamizi kumele zitsho ngokwazo ukuthi limali kumele isebenze ziphi inhlelo. Unkosazana Zanele Nyathi uthi indlela limali yabiwa ngayo iphiwa amakhansili idala ukuthi inhlelo zisuke ema-ofisini zisiye ebantwini kulokuthi uZulu atho lokhu afisa kwenziwe.
Anxa sikhuluma nge-devolution thina as iGwanda ngaphandi kumele ngama-resources ethu esilawo sikwazi ukuziphumela up with imali zethen sibe sesale such a percentage esihambisa ku-central government lethe sibe sesizimanejela inama-resources uyabe sesiphiwe those powers ukuthi as imathebeleni south we come up with a decision ekudevelopheni i-district.
Lo mbono ugcizelelwe ngosakhulayo obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-CYDT umnumzana Norman Ndadisi othi le mali kumele isetshenziswe emgceke.
Imali zakhona ngezani njalo zijongene endeleyo mali nxa ibuya ikhangelele ukuyenza apha ama-project. Njengoba ngathi so asikwazi ukuthi njengezakhamizi ikanti ithi kumele sibe le mbono esiyifakayo towards ukuthi besingakhangeleli ukuthi imali le buyayo for devolution eyifakwe ku budget ikhangelele ukuthi iyenza lokhu nalokhu ku province yethu.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale ongene lomhlangano uveze ukuthi umunicipality weGwanda waphiwa imali engaphezulu kwesigidi esisodwa samadola $1.566 million esetshenziswe ukuqedisa ukwakha itanka lamanzi lesibhizi cop.
Imali leyi nxa yenela ayihambi emazini amanzi abekhona, leyinye futhi zasuka iye ku-maintenance ku-water infrastructure. So yikho sithe siphatheke kakhulu ngendaba yamanzi ukwenzela ukuthi siqedelane lamanzi abantu beGwanda basile ngoba sesikhala kakhulu ngamanzi.
Umnumzana Thulani Moyo isikomitsho Gwanda uveze ukuthi balokuthuthiseka ngendlela umasipala weGwanda asebenzise ngayo limali. Umoyo ukhuthaze umasipala ukuthi asebenzelane labatsha ekuphumeni lenhlelo esizathuthukisa impilo yabo.
Abantu bonke bayanikwa ithuba lokubana baparticipate kuplanning zentuthuko zabo. I-citizen participation siyayiqakathekisa kakhulu nxa sisenza inhlelo zethu zentuthuko. Ama-youth a-special group okuyabe kubele ukuthi imbono yabo bayilalelise kakhulu, bananzelele ukubana they capture imbono yabo ngokupheleleyo.
Laloba uhulumende wabela umasipala weGwanda imali edlula izigidi ezine zamadola $4.7 million phansi kohlelo lwemali ezabelo. Le mali abakayiphiwe yonke ngoba ibuya ngeziqephu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo le-Live Talk. Lamhla siyabe sikhuluma-ke ku-Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele child libikwa ukuba lisenelisi ukuthi lenzele umhlangano omkhulu wokuguqula umkhathi kwezomnotho we-Asian Pacific Economic Corporation ngenyanga ezayo kaLwezi. Ngenxa yabantu balelo lizwe abalokhu betshengisela besolwa ukukhezwa kwendleko yokugada isitimela ngokune ekhulwini. Abantu bakwele Iraq bangene esitaladeni betshengisela namhlanje beveza ukukhonona kwabo ngokuqonga kwesilinganiso sabangela msebenzi lenkohlakalo ekusebenzeni kweziphathamandla zikahulumente lanxa lelo lizwe linothe kakhulu ngamafutha ezimota. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lomnumzana Innocent Ndibali osehlale kweleBhilithani okweminyaka edlula elithumi lanhlano. UNdibali utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi impilo yemazweni inzima ngoba kungelabo omalume labo babakazi abaphathisa ngesikhathi sobunzima.
To be honest, impilo yase eBritain or overseas is actually harder than impilo yase Zimbabwe. In the sense that ukuthi nxa ukhangela i-social environment whereby ukuthi abantu izihlobo ukuthi nxa ulodubu uyakwanisa ukuhamba kobabakazi, uyakwanisa ukuhamba komalume, eBritain akukho konke lokho. So abantu bahlala bebodwa, abantu bahlala isikhathi bengela abantu abakhuluma labo. That's why uthola ukuthi abanye abantu bazibulala, abanye abantu bagcina amanye ama-difficulties.
Ye, kodwa nxa sikhangele yona le impilo oyichoyo ubona ungani banengi yini abahlala khona ngapha abavela eZimbabwe abathi bona bahlezi kahle bayenelisa kungela ubabakazi omalume lokunye onjani?
Abalutshwani kakhulu abantu abahlezi kahle lapha eBhilithani. Why isitsho njalo? Ngoba mina iprofession yami vele kade ngingumuntu osebenza kuma-social services, kuma-local government, sebenza labantu kuma-community. So sengilokuhlangana labantu bekhaya in different settings. So ngiya understand kakhulu ukuthi abantu bakithi badubekile and nxa usuku compare lokwekhaya ukuthi hayi nxa ungela sawudo uyakwanisa ukugijima uye ngale, kodwa abantu lapho umuntu uyaswela izinto nxa kuyukuthi ikakhulu bengela recourse to public funds bayastruggla kakhulu. Njalo mina ngiyi-service provider at the moment, so provide ama-social services now as a business owner. So ngilakho ukubona sibili ukudubeka, ngiya-employ abantu and so on. So uyabona ukudubeka kwabantu from the sense that abanye abasebenzi, abanye basebenza kodwa imali zakhona zanele.
Ke sikhangele ukuhlalisana, bakhona yini osubabonile abasuka ekhaya bechadile kumbe bethandana bengafika khona ngapho umumo ubehlukanisa?
Banengi kakhulu bakithi imchado yabantu siphelile, and iphela ngokuthi abanye basuke bengabantu abathandanayo abalokuthembana kakhulu, kodwa lapha ngomumo ola omunye secina esebenza ebusuku, omunye esebenza emini, omunye esebenza amashista achiyene nochiyana, kugcina kusenza ukuthi abantu bengasela i-connection between them. So bagcina sokulokuhlukumezana, omunye sedinga omunye umama ngale, omunye edinga ubaba ngale. So imizi igcina ichitheka. Okunye yikho khona kuyani ukuthi because environment yakhona vele is an individualistic state engapromoti i-social participation, iya ingani yaseparate abantu. So abantu lapha abanye bafika bethi ha mina sengiyi-more independent, ngiyahola okuyimali kwami, ngiyakwanisa ukuyathola indlu yekhansila, ngikwanisa ukuhlala ngedwa. So kugcina kusenza ukuthi abantu bengabi lokuhlalisana kuhle. So sebebaningi abehlukeneyo kukati kade bebuye bebonke bebambene. Lawa amanye ama-pressures awama-professions amanye webhay ukuthi abantu bakithi bagcina be-subjected to amanye ama-unfair dismissals, or beba abantu kusiba la macala okuthiwa ye uzibani bani kade khombisa uzibani emsebenzini, kumbe uzibani bani kade engani ukhulume enye into engahambanga kuhle omunye umuntu. So umuntu egcine exotshe umsebenzi. So nxa efika ngikhaya laphana akusela kuzwisisana. So into lezi nazo ziyadestroy ama-families.
Lo mnumzana Innocent Ntibali, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eNgilandi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla lemthwakazi Republic Party selikhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingagoqi izandla zisekela ilizwe labo libulawa ngukhulumente webandla lezanu PF uBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kukhulunywa emhlanganweni webandla lakhe wokukhankasa oqhutshelwe eBerea Park eJohannesburg. Umkhokeli webandla leMRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akekho wathi ngokufica kudliwa izibiliboco kumakhelwane abesekhohlwa ngakibo. Uthe bafuna abasemazweni babe le ndima abayidlalayo ezimpini eziliwa yiMRP ekhaya, kukoqela ukulwa nokuncindezelo kwelemandebeleni, ukuthiwa ngaphandle kwabesindebeleni abafuna ukufundela kuba ngomongikazi, lokuvalelwa kwabo phandle kwamathuba omsebenzi.
Sile more than 2 million people abantu bakithi bavele emathebeleleni besifunyezwe ngurhulumente wezantiyo. So sibalandile nje lapho egoli sizobakhuthaza ukuthi hayi kusamele sibuyele ekhaya siyolwela umhlabathi wabokhokho bethu, lakho konke okungumnotho wethu sokuthethe ngabanye abantu. Silibandla le-MRP sizoqhubeka sibalwela, kodwa sicelayo ukuthi basixhase nasisasebenza ngale khaya.
Wabona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa uMnumzana Absalom Sibanda uthi zonke izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zilomlando wokulungisa ezombusazwe lezomnotho ekhaya. Abafana lomnumzana Richard Moyo odabuka ePlumtree.
Sasifisa kakhulu abantu bakithi bomtshwakazi abanye bayibone kahle into kaMRP bajoyine ukuze sikwazi ukulisa sasebusasa labantu bethu ngoba ingane zethu sahlupheka sasuma ngabe siyekela into sibuka ngaphezulu sibanyela sizochasha ngapha South Africa into ebalulekileyo kakhulu.
Umnumzana Thulani Sibanda odabuka eMzingwane esigodini layo becula culo linye ngemva komhlangano we-MRP.
Basically jabule kakhulu mina ukuthi MRP likwazi ukuthi ivule abantu indlebe, bavula amehlo kahle kahle ngokwenzeka nokuzokwenzeka in future. Ezokufisa singumthwakazi ukuthi bayithathele phezulu lento futhi bazame phela ngamandla wonke ukuthi bayifake phambili kuzo zonke izinto abazenzayo, bayicabangisise sikwazi ukuba nokukhokhela okuqondile kungcono kunalokhu esiphila ngokwenjengamanje.
Ibandla lemaraphili kudaze uZulu ukuthi angakhohliswa nguhulumende weZimbabwe othe ngokubulala ilizwe usekhala ngezitsheso zomnotho kodwa bona balwise ngokuphindiweyo inkohlakalo nombuso ochaphaza amalungelo kwaZulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Intathele zindaba yethu yezemidlalo. Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba minwe embili yedlalo yesigabeni seCastleaga Premier Soccer League namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs likhuphukela ahlala endaweni yechumi lantathu engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele eMushawani Stars lile miklomelo ngamachumi amathathu lowodwa. Abahlohlele iqembu leBulawayo Chiefs ngababalisa uFrancis Atsu yena olitshayela emambuleni kabili kanye loFarao Matare. Iqembu leChiefs lisalelwe imidlalo yesithupha kumkhankaso walonyaka wePSL njalo umqeqeqi walo uThulani Sibanda uthi imidlalo kayisoze ibe lula.
A very tough.
Akukho lula kodwa abafana bethu bajwayele ukudlala amadlabuzane nxa bedlala lamaqembu amakhulu. Ungakhala lo mdlalo wethu wengezi sadliwa kodwa sidlala kuhle. Okokuthi imidlalo esibhekanelayo ayikho lula kodwa akulaqembu esilesabayo.
Phezu kwengalane iqembu leCapes United selikhokhela ngemiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Herentals njalo selile miklomelo ngamachumi amahlanu lowodwa, ikanti yele-FC Platinum elihlezi endaweni yesibili selile miklomelo ngamachumi amane lathoba munemunye. Iqembu le-FC Platinum linqobele ingezi Platinum Stars nge-2-1. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elinqotshwe nge-2-0 iqembu le-Harare City lalo elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Manyikata Diamonds libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Dynamos. Imidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba mnembili yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Highlanders elizemukela khona eleyada enkundleni ye-Papa Fields. Iqembu le-Black Rhinos lizadlala lele Tailwane enkundleni ye-National Sports Stadium. Kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le-Triangle le-Wange udluliselwe phambili ngoba iqembu le-Triangle lilungiselela umdlalo walo we-CAF Confederation Cup elizawudlala ngesonto leqembu le-Nwadibu elase-Mauritania. Ni Mele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelolwa namhla. Ibandla le-MDC selisole inyathelo elithethwe libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo. Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrolo ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo. Kuhlangene lalezo ezabadinga imali emabhanga. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kunhlelo zabo zentuthuko. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.